Stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Chris Gande. Good night. Siyabonga Sandra lo Chris litshona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 17 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emweni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
We become a nation of vendors and beggars.
Sesaba lilizwe labantu abaphila ngokuthenga bedengisa emigwaqweni isikhathi sonke. Osobangela ukuthi abantu bagcwale endaweni yonke emadolobheni ukuthi bazama ukuzinakakela. Ubona abazifaka kuntambo zombuso bengasikelwa nguZulu. Bathembisa abantu uluju lenhlala kahle kodwa ke konke lokhu sokube yize abanye babo sebeze bavuma ukuthi behlulekile.
Umkhokheli we-MDC team uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi abantu abathakazeleli lutho ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ngoba uhulumende kamongameli Mgabe esehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Kube lokukhulumisana kubi phakathi kwamalunga e-MDC lawo e-ZANU-PF edalele eParliament lamuhla ngemva kokuba amalunga e-ZANU-PF ethese awe e-MDC icala lokuba ngabahlamuki.
Abanye abaqondisi bamankampani amakhulu labathenga bethengisa impahla etshiyeneyo bathi kabasoze basebenzise imali yamatshe okumele yethulelwe uZulu kusasa libhanga elikhulu elelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umkhokheli we-MDC team uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi abantu abathakazeleli lutho ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ngoba uhulumende kamongameli Mgabe esehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Esethulela intatheli izindaba eHarare lamuhla umbiko webandla lakhe wokugqiba lomnyaka ka-2014, uMnumzana Tsvangirai wengezelele wathi okungaqeda lolu hlupho yikuthi kube lokhetho olukhululekileyo khona kuza kuba lohulumende okhwabithwa ngabantu wathi obusa ngokuqelebezela kukhetho. Uthe lanxa impahla zikhona ezitolo abantu abalamali zokuzithenga njalo iningi liphila ngokuthengiselana okuchiyeneyo ngendlela yokuziphilisa. Asizweni uMnumzana Tsvangirai ekhuluma ngalolu daba.
We have become a nation of vendors and beggars.
Sesaba lilizwe labantu abaphila ngokuthenga bedengisa emigwaqweni isikhathi sonke. Osobangela ukuthi abantu bagcwale endaweni yonke emadolobheni ukuthi bazama ukuzinakakela. Ubona abazifaka kuntambo zombuso bengasikelwa nguZulu. Bathembisa abantu uluju lenhlala kahle kodwa ke konke lokhu sokube yize. Abanye babo sebeze bavuma ukuthi behlulekile.
Ukucubungula okuningi okukhulunywe ngumnumzana Tsvangirai sixoxe lomqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Bebe yena oqale ngokuchasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lisithi umomo womnotho welizwe wawungcono kusese nguhulumende womanyano.
ungakhangela ke ubusubona okwenzakala ngo 2009 siyafika phezulu 2013 kuyatshengisa ukuthi kulesinye isikhathi lapha abantu abasebengani sebelethemba lokuthi khona kungenzakala okunye okungcono phakathi kwagonoko. Ngiyakhumbula abanye basebenzi behlabela izingoma ezithi zona uTsvangirai akawuya nedola for two, meaning ukuthi babona ubungcono empilweni zakho kulokade bekubona. So bekhangelela ukuthi ubungcono lwabe phambili abusatengiseli ukuthi buya phambili, kodwa sokutengisela ukuthi ungani silokhu sibuyela emuva kancane kancane. Ungakhangela kade sibakhulume ukuthi bafake ama-esenti amatsha, uzafaka isenti yemali ongasiyo yakho njani? Kuyatshengisa ukuthi ngabantu abavele belokungacabangi okuthile okwenza ukuthi lobukhokhelo obukhulu kakhulu belizweni bayetshona bekhulula izicathulo behleze emadwaleni besithi kuphuma idizili. Kuyatshengisa ukuthi vele sine problem, ngoba iproblem yangibona ivele ikuthi as long as kulezanu asiboni ukuthi kuleyo into engaba ngcono, ngoba izanu yangikhona yiyo eyakhoza iproblem yanalesilayo.
Umnumzana Tsvangirai uthe njalo uMongameli Mgabe kasathathi sisi kuhle engqondweni okuthiwa ngesingisi kuba senile, njalo lo mkakhe uGrace uLolunya lilobufakazi bani njengebandla?
Well, angifuni ukuthi ngisebenzise lawo mazwi, kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina ngokudalwa komuntu, wonke umuntu odalwe ngenyama edalwe nguNkulunkulu, nxa esefika kumnyaka elomgabe ukucabanga kwakhe nokwenza kakhe kakungeke kufanane lomuntu ole 50 years njengami. Kuyachiyana ikudalwa komuntu okuthi ibiology nayo esiyifunda esikolo iyakukonfirma khona ukuthi kunjalo. So ngezinye indlela nxa silokhu sithengisela ukuthi thina ifuture yethu njengabantwana beZimbabwe siyifaka emahlombe kamgabe, kutho ukuthi thina kufanele simzwele umgabe simbone ukuthi kasangeke abe lamahlombe angathwala ubunzima babantwana beZimbabwe, ngoba ezinye isayizi zakhe kazikho kusona leso isibanga. Phezu kwalokhu ukuthi uyakhangela nguye owabhidlizayo, angimboni ukuthi njengoba wade bhidliza ngesikhathi eseselamandla esifuna imicabango okhaliphileyo angaba lamandla lomcabango okhaliphileyo kathesi esele 90 years. Ukungena kankosikazi kuyatshengisa ukuthi unkosikazi usefice ukuthi ubaba lapha ekhaya hayi kayisenguye oyinhloko yomuzi ngokucabanga okupheleleyo, laye ke sengena encedisa ukuthi khona khonapho lapho lapha embathe khona yikho khonapho uyadobha naye lapha ekhaya, ngoba amandla avele elapha ekhaya ewanikwe ngabantu bezanu abalokhu belesifiso sokubuyiswa ngumuntu ole 90 years.
Lo mnumzana Petnikwe Bebe, umqoqi wenhlelo zebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day.
Ngempela ubumumethe okuningi umnyaka 2014, kodwa kuStudio 7 sithi loba kunjalo asiwugqibeni ngenjabulo simbonga uSomandla. Nanti ithuba lokubulisa izihlobo labangane ngaleli kefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha. Thumelani i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngizabala njalo inombolo 1-202-465-0318. La kustudio7news.com. Ulakho njalo ukushiya i-audio message usitshela ukuthi uthakazelela njani ikhefu lalo nyaka emangweni okuwo. Ungakhohlwa phela ukubulisa izihlobo labangane. I-Studio 7 ngeyakho.
Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord.
Kube lokukhulumisana kube phakathi kwamalunga e-MTC lawe ZANU-PF edalele ephalamende lamhla ngemva kokuba amalunga e-ZANU-PF ethese awe-MTC icala lokuba ngabahlamuki. Lokho kuze ngemva kokuba amalunga e-MTC ethe kavumelani le mali engange 375 million ephiwe ugatsha lwezomvikela kubhajethi. Abe-MTC laba bathi imali le ibimele iphiwe ugatsha lwezemfundo kanye lolwezempilakahle. Sixhume ilunga le-MTC edale unkosikazi Lwazi Spanda wachasisa okuningi.
So uSpeaker, uMadam Speaker wasekhama as a ruler in favor of i-ZANU-PF. So ngashiye ukuqasukisa kwelalokuthi usukube lashitshe sihlale kwenzela ukuthi Madam Speaker into eyenzayo siyayizonda, ngoba wayi kati wena ufeza ukuthi ukuthi kulashe umuntu kawithidrowe akukhulumele wona umyalelo ukuthi abuyeli.
Ibhajethi yezomvikela le kungani liphikisa?
Awuka ukuthi ukuthi kuqhathwa abantu abaningi abangalanyini nje ukuthi basinga kuwa befakwa kuphela bangabikisizima le-state ukuthi ngayihaleyaletisa elizwe le kaokhosa abantu besonke abo ukuthi ongalanto abayenzayo ikade thibe yami.
Ukuyiphikisa kwenu le bona ngani kuzaletha inguquko na?
Abantu bezintaba bezifuna sikuphikisile kona lokhu kodwa ngenxa yokuthi izama iphezulu yebusayo sayenza intando yabantu isikhathi esi ngikhuluma nje abantu bale esikoleni basinda behlezi phansi no-desk noma-textbook like yesikole ezindawo amaklasi kule one block yeklasi ezibhedlela kwezindawo izoathletic eyes e-charge kam kwezindawo vela kunale mimithi ukuthi athe-accident ukuthi athenge khona lapho ozathola ukuthi ufiyanga eparerena for example ukuthi ethinoyo ethinoyo akunanje kulolu muthi yokuthi uyakwazi ukuthi umuntu enze-accident ekwazi ukumathena lokuthiwa parerenyato just because akulamithi ezibhedlela.
Unkosikazi Lwazi Sibanda lilunga le-MTC yedale lepalamende.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abanye abaqondisi bamankampani amakhulu labathenga bethengisa impahla etshiyeneyo bathi kabasoze basebenzise imali yamatshe okumele yethulelwe kuzulu kusasa libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Bathi bayisaba ukuthi eleZimbabwe selibisela ngokusithekileyo idola lelizwe elawa ngomnyaka ka-2009 ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe. Osomabhizimusi laba bathi kwethusa ukuthi bazathola intshintshi yemali yamatshe engeke yasebenza kwamanye amazwe. Bathi lokhu kungenza ukuthi bacine besala le mali engalancedo, besala le mali engalancedo nxa ilizwe lingacabanga ukuyekela ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe. Imali yamatshe le engeniswa kumnotho welizwe i-RBZ kusasa eyagigwa kwele-South Africa yayingeke yasetshenziswa ngaphandle kwelizwe. Imali le ilesisindo semali yamatshe yemelika. Omunye walabo abathi kabasoze bayisebenzise ngumnumzana Edward Mani wenhlanganiso yabathenga bethengisa impahla etshiyeneyo eZimbabwe Chamber of Informal Economies Associations. Ake sizwe xoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Mina besithi ama-gold coin lawa yinto besingayithabeli ukuthi bekhona, but ngomumo esilawo elizweni abantu kuba nzima ikakhulu kobo-Harari ukuthi batshintshane imali ngoba imali encane ku-US dollar idola. Nxa umuntu edinga izinto ezingaphansi kwedola kuba nzima ukuthi athole i-change. Ngapha kobulawa kungconywana ngoba ama-rands maningi. So ama-business people akulalutho abangalwenza. Labantu abantu kodwa labo abalalutho abangalwenza. Siza kuvumela khona lokhu. Kodwa sithi kuhulumende noma sivuma asifuni ukuthi babe belokhu belitha izindola ngikudlu. Ngoba sikuthi kube sokugcina sokubuya ama-barriers nento zezane zabulala ikhonomi asikufuni khona lokho njengabantu beZimbabwe.
Abantu kodwa nxa ugangele khonapho bathini ngokubuya kwemali yamatshe?
Abantu batshaywe yizinto kulezi nsuku ngoba kula nto abangayala, kula nto abangayivuma. Konke okubuya kumele bakuthathe ngoba kula choice.
Kodwa bathini? Bathi sokubuya idola leZimbabwe kumbe kuhamba njani?
Hayi, bathi bona kuthiwa sodola leZimbabwe kuthiwa yibhondi, ngama-bhondi coins. Afana lama bearers checks asikho mali siphamazo nje sokuthi lithintane kuphela ngoba ke kusebenza ngapha kwamanye amazwe.
So ke manje ukujoni khona ungusoma business khona apho wena kujoni kuwe?
Yeah, I mean like njengoba sitsho do akula ngenye indlela, you know, kunzima economy, umnotho wethu awukami kuhle. Sizabe silokho senza khona lokho ongasenza to keep us going ngoba akula lutho olunye, akula alternative. America angikwazi ukuthi kwini legovernment indawo amalukuzeni engabuyi ama-coins. I-South Africa ama-coins agcwele akula problems, abuya amarandi ukuthi abantu abaningi basebenzise e-South Africa.
Ye, nxa sisizwa njalo kuthiwa abantu abaningi sebethatha imali zabo emabhenki kumbe ngithi amabhanga, kwenziwa kwini khonokho?
town sebethatha imali zabe mabhanga.
Yee, ba sebe withdraw.
Ah, vele azake vele mabhanga imali eningi ayikho ebank, ebank vele. Imali eningi vele sezikhomeni zabantu. Lolo luhlupho livele lalukhona. Ye, ngokufa kwezimdola abantu bahle ba lose interest emabank. So bebegcina imali emaphi kuma pillow case. But ah well, singakuthini?
Hayi ke lo ke ube ngumnumzana semncube usomabhizimusi wakobulawayo obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7. Asizweni ke umnumzana Xolani Ncube layo sungula ibhizimusi kobulawayo ekhuluma ngalolu daba.
Abantu abalashuki ukuthi kuyini lokhu okubuyayo. Abanye ngabacabangela ukuthi hayi ngisikalikha kokuphendula kwezimdola beyekufuna ukuthi kathi manje kuza kuba njani njekunto kunzima kangaka. Ungakhuluma ngezimdola abantu bacabanga ngo-2008 laphaesathikela khona kakhulu. Abanye besinde bezibuza ukuthi okay nasengithole ama-coins lawa azavuma yini ukuthi ngibe ngiwasebenzisa kwezinye indawo kumbaya benjengabheka sikhona lawana ukuthi ngigerawo khonapha kuphela. So kungazwisisi okuningi kakhulu le-fastition eningi kakhulu and i-fastition yakhona i-justified ngoba ivela indleni endleleni lapha uhulumende wezimbabwe akhe edile kona labantu abantu bebuze izimali zabo betshele izimali zabo bengakwazi ukuthi kuhamba njani.
Ye, kodwa-ke akutsho ukuthi kunganceda ukuthi abantu bathole itshintshi yini nxa sukhangele fayo
kunganceda ukuthi-ke abantu bethole itshintshi nakuyikuthi yikhofilile abakujongileyo. Kodwa njengoba nje ngathi phambilini ukuthi uhlupho yikuthi isizalwane zezimbabwe kunzima ukuthi zithembe uhulumende lo okhona kathesi. So izini kuza kuba le ntwenti kunzima ukuthi zibone ngenxa yendlela uhulumende wezimbabwe asedile ngayo labo.
Pho manje kuzathiwani abantu abasuze bebotshwe yini nxa bengasebenzisi imali yamajena le?
Engikubonayo ukuthi kuqalisa kuqalisa ngamalanga okuqala abantu engincebazelele iyala kumbe kungama-coins amancane o-2 rand o-5 rand hhayi bazakwenyela ndaba. Kodwa phela kwezinye indawo singasuka lohlupho lokuthi bazefukumike ngeyi-5 dollars yama-coins yodwa. Yikho ngicanga ukuthi uzaba ne-problem khona emali lezincane lezinkanga ukuthi hhayi abantu ngibekasuzuke le ndaba iphendule ngokuthi kungaphi. Kodwa ngase kufike ezimalini ezinkulu njani okungani ukuzahlupha khona. Mina ngicabanga ukuthi nakuyikuthi umuntu ulethe ama-coins engazange consult engazange ebuze ama-Zimbabweans mina ngicabanga ukuthi kulilungelo ama-Zimbabweans ukuthi hayi leyi-rejecti i-idea yakhona lesi.
So iningi lenu utsho ukuthi alikwazi ukuthi kuyini vele khonokho?
Iningi liyakuzwa alikuzwisisi lilokwesaba.
Hayi ke uxolo balaleli, lo umnumzana Roderick Fayayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
Uxolo sihlobo esithandekayo, imitshina yethu kayihambi kuhle lapha ngaloko siyaxolisa ngemboza siliphekela yona. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha emsakazweni we-Voice of America ose-Washington.
Lingakhohlwa balaleli uhlelo lwenu lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje, lapho sizabe sikhangela imali yamatshe ekhangelelwe ukuqala ukusebenza kusasa eZimbabwe. Lisithumele imeseji kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Ke silifake kancane ezandleni zika Chris Kande owe-Studio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Winos Dube, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo iBulawayo United Residents Association. Sixoxa ke ngodaba lokubana ubuyanga lendlala sobubhahile emadolobheni. ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga.
Wena ngombono wakho njengomuntu okhokhela izakhamuzi, ubona njani umumo ikakhulu oempilo lapho ukuthi abantu baphila njani nxa sikhangela ukubana lokucubungo lokukhiphe impumela yokubana hayi kukhanya emadolobheni lapha kuyalanjwa.
Hayi angazi ukuthi yebo angifuni ukuthi ngikhulume bese ngani ngivalela ngoba ngabe khona omunye engikhuluma lesi sikhathi elambile kodwa sengazange sikwazi kodwa into esifuthi sijo ukuthi sengiyakufaka sithi thina kulomubi ukuthi kuthiwa abantu kuyalanjwa kubo ngoba ngathi thi abantu kuyalanjwa kubo sasesitsho sesibone izehlakalo ezithize kumbe sokufika la bantu phose kungesilahlekele imiphefumulo ngenxa yokuthi abantu balambile. Iqiniso likhona yebo ye ukhona ngethu elizweni lezimbabwe yebo lokhu saduba lokhu into zethu zingakabi kuhle kangako kodwa ngingawulinganisa le minyaka le esidlule kuyo hayi kakufanani yebo yiye kunzima bukhona imali lesisebenzisayo khanya sokulowo bunzima sokuthi abantu babelayo nje nabandezi kwathi into kodwa ke ungabamba idola lakhona yebo yiye uzazuza something ukuthi uthenge ngoba asithi umuntu osemsebenzini nxa ele dola uyakwanisa ukuthi azuze ukuthi uyenelise ukuthi azuze ukuthi ngelantha azuze something to eat.
Ye khona njengoba sisizwa ukuthi emadolobheni kakhulu koBulawayo ama-factory ayavalwa lokunye okunjalo akwenzi na ukuthi idola lonelo lichoyo litholakale nzima.
Njengoba nangisitho ukuthi yebo nje ama-factory ayavalwa idola lelitholakala nzima. Kodwa kakwenzi umehluko kakhulu lo muntu ophila ngapha esemaphandleni kodwa ngoba ukudla abantu kukhona ngoba siyabonga unyaka lophelileyo abantu izulu linele ezweni lapho abantu bayalima njalo into esinazo abantu bakithi bayenelisa ukuthi baye emakhaya ngoba abantu bezimbabwe kayisikho ukuthi ngabomuntu yena uhlala edorobheni kwesi sikhathi ukuthi uyeme khonapho kuphela. Umuntu uhlezi edorobheni ngoba edorobheni edinga ukusebenza kodwa ule ndawo emakhaya abavela khona lapho kwenza ukuthi balime ngenxa yebadobha amagogoko akusikho lwani umulwane njalwane seke sadlula kuwo wabo 2007-2008 lapha indlala yebo ngaba khona ngobunzima bemali loko siyavuma ukuthi hayi imali yakhona inzima sibele sethi thina ku-tight sibile emalini for people to have this money imali yakhona is really so tight lawo susithi ungayithola lawo usebenzise khonapho lawo ubone sibili ukuthi you do the best out of it.
Isikhathi lesi isikhathi sokuthi abantu bethole ama-bonus lokunye kunjalo kunjani wona umumo kathe singxa sikhangela udaba lwezisebenzi kakhulu lwama-bonus.
I think ekusebenzeni ngapha lona sithuthi imisebenzi kayikho amakhampani lawo athwele nzima like siyakuvuma sikuthi umumo lokhu sasawulungiseki kodwa-ke kulobunzima kodwa-ke hhayi abantu bayakhanya bayaphithizela behamba nje ama-up and down abantu bephila kodwa-ke i-excitement lezane njengalezo esizibonayo sasizibona eminyakeni eminingi yokuthi ufica abantu bengane balahlekelwa zingqondo ngenxa yokuthi kumbe kwisikhathi sama-bonus hayi asikakuboni ngoba kodwa ngakuyenzakala ngase sikubona kadesi yebo kungabe kukhona kwezindawo ano-two people bangakuswelakali kwingxenye yempilo leyo bakhona abanye abantu umuntu nje uya-excite angabambi $10 vele get excited abanye aphambana ikhanda kodwa-ke abantu bakhanya desi bale-control bazama ukuthi ngalokhu abalakho bazama ukuthi baphile.
Manje nxa siqathanisa umumo okhona lakathesi lo mnyaka odluleyo ubona njani wena kulobu ngcono na kumbe kulokhu kusiya nganxele?
Hayi angifuni ukuthi ngithi kulokungcono mbe kunjani mina ngifuna ukuthi ngikubeke nje ngithi mina uzima abantu bayaphila kodwa-ke siyazigqajwa ngokuthi abantu bakithi eZimbabwe ngabantu esithi ngesilungu they are so resilient they can stand situations benelise ukuthi babe ngabantu abaziphetheyo. Into esiziqenya ngayo kakhulu ukuthi abantu bakithi eZimbabwe balokuzihlonipha ngokuhlonipha umumo noma sokunzima kaze sibabone bevuka ukuxokozela besezoba njani ngoba bayisizwe esazi ukuthi bayakuphandela.
Hayi isikhathi sesingasavuma ungavaleli sabalaleli.
Ngiyathanda ukuthi ngilivase balaleli ngithi yebo ye umumo ungabe unzima lapha lalapha lisixolele kwesi sikhathi singakhuluma kunye singazwanga wena okhanya phakathi kobunzima kulusizo ukuthi sithi akula buzima kodwa-ke abantu bezimbabwe ngiyakhuthaza ukubana-ka sisebenzeni kanzima tesi sikhathi sokuthi silimele izulu elingana abantu bezimbabwe we've known you for being hard workers asisebenzeni mazimbabwe amahle sisaqeni ilizwe lethu siyabonga.
Hayi lathi sibongile ubelelanga elihle
siyabonga ba.
Lo-ke bekungumnumzana Winos Dube umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lilanga.
Sibonge uChris Gande obesethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joseph Kabila wakwele Democratic Republic of Congo uthi kasoze emukele ukutshelwa ukuthi abuse njani elizweni lakhe evela kunkokheli yakwamanye amazwe. UKabila ubekhuluma ngevuyo lebutho lamazwe omhlaba ele-United Nations esithi kumele liphume elizweni lakhe ngoba lingaselamsebenzi okuphikiswa zinkokheli zamanye amazwe.
Ngokufika emaphethelweni kokusebenza kwebutho leMelika kwele-Afghanistan, umongameli Barack Obama uncome kakhulu amasotsha elizwe lakhe asephenduka ekhaya esithi ilizwe kalilawo amazwi okubonga labo abazinikela impilo zabo ukulondoloza ukuthula kwele-Afghanistan. Sivale umbiko siwuthunyelwe ngomunye wabalaleli bethu. Lizakhumbula ke balaleli ukubana liyenelisa ukusithumela incwadi esizibala emoyeni. Lingabe lithanda ukubingelela, lingabe lithanda ukusitshela ngokwenzakalayo esigabeni zenu. Incwadi esilayo lamhlanje ivela kutshakalisa Ncube ose-Ireland. Yena othi, kuhlelo lokubingelelana ngicela ukubingelela laba: Themba Vundla eJoburg, Cleopatra Ndlovu e-Ireland, Peter Masuku e-Ireland, Pastor Pius Ncube e-Ireland, Misani Ncube e-Ireland, lo Sibonga Inkosi Nyabaza e-United Kingdom. Sifika maphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje sihlobo esithandekayo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi abantu abathakazaleli lutho ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ngoba uhulumende kamongameli Mugabe sehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Kube lokukhulumisana kubi phakathi kwamalunga e-MDC lawezanu-PF edalele ephalamende lamhlanje ngemva kokuba amalunga ezanu-PF ethese awe-MDC icala lokuba ngabahlamuki.
Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami owenu uNtungameli Nkomo, lilale.